Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa indawo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje, zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza South Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engoyibandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abo mantshingelane awe security. UMalema uthi uzakwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intathele izindaba esebenza kwele South Africa uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yami yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethule amavoti. Sebethule amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho odluleyo olwamakhansili yaqala indaba yami yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawi asebenza ngaphi.
Isike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokhu akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzala South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. Nje ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhangela phela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya asabantu bokuza abelungu hayi asabantu bokuza abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka iGovernment of Africa laye ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners isho amaZimbabwe inikise ba-renewele ama-permit lana amahhala okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabwe zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi tuhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela ama-visa amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamaviza lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemen bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma ngendaba zalezo impumela yokuthi uzaba lezelophobia and kuzelophobia sibabona amapholisa nje abe mile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners amapakistani ama-nigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouthaton edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangelele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT. Ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare Southern Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalema abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu leziyingubo phansi balamacansi. Hayi donki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo lepikitsha owangena ngayo isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi idle ngisebenzile abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-Southerton nge-MDC Alliance njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu ukugulomba abantu sesingena khonapho manje uzabona ukuthi kuzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ongumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter kazinuka amakhwapha lamajaha la atsesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa.
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungaso umkhokheli mina uqinisile nxa yesithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance it's very true la namhla lokho ngikhona ngilokho ngikuwa MDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yime ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga ku MDC Alliance ngiphumanga ku MDCT ngiloko ngiyikho lokho engayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambela singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo 2023 asazi kumbe sebona se profita kakhulu ukuthi khona hayi ngo 2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nxa ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma-by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu babayuye izithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics so mina lokho akukhulumayo umfowethu hhayi yekelani azikhulumele kambe ngingambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hhayi lokho hhayi angiyenzi ngumfowethu angimthethisi hhayi angikhulume okubi ngaye hhayi umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hhayi angikhulume okubi ngaye fananisa lamadonki lokho hhayi umbono wakhe uright ufuza acaba ngenjengakhonoko okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angila imali engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi South Africa iminjani sengenzile i-development enye emangalisayo uSouth Africa eSouth Africa nxa elandela kuhle ayisimi isithuta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nxa befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina uli constituency ofuze yabuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje ecanga ukuthi it's a walkover ayikwinzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency le ibanjiwe yini uthi amadegudegu ngiyabonga kakhulu hayi ubelela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphepha iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uManisipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu. Kodwa uManisipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo sommeli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwama-by-elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje singilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngoyena siyalibingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ngibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela amakhalenda nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha, singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi siyalibingelela, besilihlola nje, akube kuhle kini. Libingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-Studio 7. Igama lami ngu-Elincuku, ngikudombodema resettlement. Ngiyezwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kangikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngaphi. Kakukho lapho kubhaliswa khona, ngiyezwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabanalwazi ukuthi ukungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo, kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona siyacela ukuthi kazifakwe izindawo, siyabhalisa.
Sanibonani, sanibonani bantu bangithi linjani ngezindawo ngezindawo. Mina ngimangazwa yilo muntu weZANU-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa eBhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini, ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamapha kwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala eBhalakwe ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kanti kwenzakalani ngomnankagwe lokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa ke iqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la basezodlwela, usezoqalekiswa umnankagwe, isezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babana ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa, bazama kabantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandeleni, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu labana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele, uzoqalekiswa umnankagwe ngalento yakhe ayiyenzayo le, ezebele isipindi sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kube iyahlonishwa indawo yeBhalakwe le, kube ihlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela nini bonke bantu ngamini inkomo nani nonke bantu weStudio 7 bantu bakithi. Ah savelele emhlabeni, savelelwa izani lokuthi iyawini, ukuyina kwayiyenzani, itholani nehameni yezi 40 years now. Kanti sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwayo kuzayo, sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhongi inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela bantu bakithi. Hayi abantu batsha bantu, batsha kwatsha abantu eTanzania babulawa amahoveti betrena ukuthi akuyahlanganiswa. Sesifa sisizweni lethu namanje lakhona pho sifoke sitsha sithi sizama ukuthi abantu bethu lathi sibafundise sihambe sisiphanda lapha lalapha sisaphandeki. Siyacela sidungamini Nkomo like lizwisise into lezi, like lizwe liye kuyo
kudalwa yena lothi uzawina ewine ngayevi lutho bengicela undodala kwathi usimelani vela mzanga usimelani intatheli lokuthiwa usimelani wakwakhuphe enye into okuthi vele kabawini ngamavoti abantu bawina ngamavoti abantu bangaphandle aye bethatha abantu besemazambiki usimelani wakwakhulumela igama lapho mhlazana kuvotwa athi heyi khangelani abantu abakhona abaphuma kulindle encane ngake enye libe liti liyawina hayi 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 singabekhuluma into yokudlala abantu besifa besithwala nzima siyalicela ke lilungisa into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi bestudio 7 sakazi udaba olukhulunywa ujoseph chuma ludaba oluhlukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwa lapho esikhona idudula yena ezokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into ekhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilwela amalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasenzelana into yanje ezanup f sifunde nzima sibhadla i-school fees namanje asiqhetaka nezikolo ngenxa yebandla ezanup f liyenzeni for 40 years ibandla ezanup f nezitendi siyazithenga balwa obaba bethu balwa omalume bethu belwela impi ukuthi thule inkululeko ezimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo thesemali ephezulu sizothola nokwamahhala ezimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahhala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe thi bathola izinto mahhala baphiwe izitendi mahhala thina ezimbabwe ilizwe lalelwa ngobaba bethu baya empini belwela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe izanup f hhayi sikhathini izanup f joseph chua thiyani ukukhuluma into elingaziyelobogawuli thiyani sihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezanup f sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanup f izitulo nani libanika izinto ezihlukene thina lingasinikezi kuye ngabantu besindebelene ihlukumezekile ezanup f sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlala ezulu sanibonani bantu balandle be-v o a yeah I'm saying this with much anger Usharamba is a spokesperson wezanu has no right to speak with emotions phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwa ikudelela abantu kyani basidelela thina amandebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amandebele ngokubisela back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yikusidelela amandebele konkyalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi That's very wrong, actually. I hate it, actually, no. Tala kilegilo is so boze to Tina. Sizwutlungu, but he speaks like that. Ufunuke tu seduwa nicharamba.
Nivuga njani ku Studio 7. Tina siyavuga. Akula lutolozi. Bagiti, ama messages la wali ya forward ayo. Au kunyo, ngutuso kubochwa bandu sebe kochwa. Amanyi ama messages jana lao bagiti liana nzelele. Izi ntezi ndana. Jalo izi ntezi ntezi nyekolo. Abanje wa sekaya, abataka nteli kweleni. Azi utaka nteli kana. Nalokho ukuthi ufuna uhlale uthethe sabantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekeleleni ukufowarda lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka isihaba sesesenza ngathi kuthe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisethe arfanteni ngihambile aporta kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunyu bafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe botshelwe into zakazenzayo ezingeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikisha khona bemphosa ngamathi bethe kahambe kiwe uyaganga so khona lokuyana akutsho ukuthi sokuyikhona lokho linethele kufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizame nini ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani nani studio omuhle studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu sihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngomsebenza wenza ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana lalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo abakukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuni Zimbabwe iwa one. So labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadlimbiba abobani banjani banjani, hayi siyacela abasakazi baka Studio 7 futhi ama audios anjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ungumtonga ungumdebele ungumbani ungumshona utheni umkhalanga akusebenzi, kodwa okuqhakathekile ukuthi sonke singabantu, oqhakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo, hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngumshona udlimbiba ubani utheni. Phendula iaudio yondodo wayekhuluma sithi yabantu badlimbiba akusebenzi lokho udlimbiba, sicela ukuthi khulumele into iyiyo. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EliChina selikhuze abenhlanganiso yesTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso owenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika, udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile legciwane le-coronavirus. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jabu Nyathi saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle, eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu asebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula inkulungwane ezinhlanu ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni saseKing County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Ngathi lapho besingakabhekani nohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile isatholakale ezitolo baphange bayethenga, uthole amashelf esikhamisile nje. Kodwa nje bokungakabule hlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MTCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MTC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.